lokho bakwenza sikhangele isikhathi esidlulileyo lokho kusenzakala kathesi ukuthi amasosha lamapholisa bayahlukuluza kakhulu abantu. Sikhuluma namhlanje ilunga lephalamende leMDC uMamombe ubotshiwe labanye bakhe kuthiwa bathethise amapholisa ngazi bathethise ngendlela yabani. So kuyatshengisela nje ukuthi amapholisa labo bonke abakwezomvikela ke balocuku yikho kunanzelelwe ke ilizwe ke leBrithani labethesa lezo zijeziso ke kathesi ke izijeziso zomnotho lezo kazethiswanga ke singathi ke ngamapolitician kumbe amacivilian kuphela kodwa zetheswe abakhangele ke ngezombutho ke lamapholisa ke kunye lama-CIO.
AbeZanu PF Ndlovu bathi udaba oluhluphayo lapha ikuthi iBrithani ilokhu izondele ukuthathelwa kwabelungu amaplazi ngohulumende.
Udaba lokuthathwa komhlabathi ludaba olwadlula kudala. Kathesi ilizwe leBrithani nxa sikhangele likhangela phela ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke okungakanani kabahlukumezwa yini. Njengoba ngitshilo abantu lokhu bekidnetshwa abantu lokhu bebotshwa singakhangela umeya weHarare uqede izinyanga ke evalelwe singakhangela ke amajournalist oChinono oJob Skhala singabantu lokhu bebotshwa bona laba bevalelwe kwesikhathi eside bathi lanxa lapho baphiwa khona ibhayili kube sebehlaleke entolongweni bevalelwe kungani ngabantu asebepika kanti ngabantu abalindeleke ukuthi bahambe ke bayethonisisa emthethwandaba. Yikho ke kuyananzeleleka ke ukuthi uhulumende lo-ke ulocuku ulokuhlukumeza ke izizalwane zeZimbabwe ke akula kukhululeka ke ebantwini lokhu bebotshwa ke abantu ke bevalelwa ke isikhathi eside. Yikho ke ukuthi kukhulunywe ngokuthi hayi iBrithani ibangisa abantu ngoba bathatha umhlabathi nje zaba yokucatsha ngomunwe abantu besazi iqiniso ukuthi lo hulumende ulocuku uyahlukumeza ke lo hulumende kamnankagwa ke ulocuku okudlula ke uhulumende kamgabe. Yikho ke kuyananzeleleka khona lokho amazwe kaphetsheya ke akunanzelela. Yikho ke leBrithani silibona ke libethesa izijeziso ke zomnotho lanxa bona bezala bephika bethi bayabangiswa lokhu lalokuyana kodwa iqiniso yikuthi ke kulocuku kulodlame kulokungahlonitshwa amalungelo abantu eZimbabwe. Abantu bayabotshwa ke bavalelwe izikhathi bengela macala abazathi nxa sebesiyakhulula emthethandaba sebetholakale bengela macala kodwa behlalele isikhathi eside bevalelwe. Yilo ke ucuku ke olusolwa lubonwa ngamazwe aphetsheya kuhlanganisela ke iBrithani.